Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 3 ngomabasa 2017 nguNtungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Indaba elapha ngokuthi iMDC sase sabona ukuthi abantwana vele yibo i future of kusasa. Sase sithi vele siyenze iprogram leyi ukuthi umntana yibo basakhulayo abantwana vele ihope yabo is ama elections engabuya bengaka register vele abasosiwini
abasakhulayo bebandla le MDC basungula uhlelo lokukhuthaza ontanga ukuthi babhalise ukuze bavote kukhetho oluzayo.
Lahlekele kakhulu bebandla le MDC sikhale kakhulu lemuli yakwaSibindi, lahlekele kakhulu ke imuli yakwaSibindi ngoba indoda le hayi ibitshengisele ukuthi indoda sibili ekade idonsa umsebenzi wesizwe ngendlela eqophileyo.
Ibandla le-MDC lithi lilahlekelwe kakhulu ngemva kamgcini sihlalo walo eMathebelele North, uMnumzana Thembinkosi Sibindi. Abasekeli bebandla le-ZANU-PF batshengisela besithi oqoqa inhlelo zaleli bandla uMnumzana Sevia Kasukuwere kumele axotshwe kubandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Abasakhulayo bebandla le-MDC sebesungule uhlelo lokukhuthaza ontanga ukuthi babhalise ukuze bavote kukhetho oluzayo. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama ngokugcweleyo.
Bebegiya behlabela ingoma eziphezulu kwalomkhankaso webereka mwana tiende beletha umntwana sihambe abasakhulayo laba bewuphawula emkhosini owenzelwe emzini wemfakose eHarare. Okhokhela uhlangothi lwabontanga kwe-MDCT uMnumzana Happy Mojidziva ukhuthaza abasakhulayo ukuphatheka kukhetho ngobuningi ukususa umbuso kamongameli Robert Mugabe.
Sapedza kuvota 7 o'clock panovarwa polling station. Ndiri kutaura is publicly because it's our public.
Sesiqedile ukuvota ngo-7 lapho kuvalwa khona ama-polling stations. Lokhu ngikukhuluma mgceke ngoba kuza kuba segcekeni siyezwana. Wonke oyabe sevotile ubuyela ku-polling station yakhe. Lusuku olulodwa nje empilweni lapho ozinikela khona kuba uza kudla ukudla kwakho kwantambama lapho oyabe uvotele khona kungoba ufuna ukulondoloza ivoti yakho lunye kuphela usuku ngomnyaka ka-2018. Lapho ozinikela khona ukuthi ngizolala e-polling station lapho ovotele khona.
Ngasikhathi sinye abasakhulayo laba bakhuthaza abezamabandla okholo lwesiKristu ukuba bafundise abasakhulayo abakiwo ngokuqakatheka kokuphatheka ukhetho luka-2018 kusiya phambili. Umgcini sihlalo wabasakhulayo ku-MDCT eHarare uMnumzana Paul Gore-Gore uchazisa ngenkuthazo le kwabezinkonzo.
Ndakastada chimwe chinhu kuti kun machurches atisi kunyanya kuwana kurudziro yakanyanya. Machurches ndirikumbirawo
sengananzelela ukuba luyasilela usekelo kwabokholo lwesiKristu. Ngiyalicela lina abamabandla ezokholo ukuthi likhuthaze abantwabenu bazwisise ukubana ukuphatheka kwezokholo kungasisono.
Beyikhona lenkokheli ye-MDCT okubalisa ummeli wemfakose edalele ephalamende unkosikazi Paulina Mpariwa ukuzaxhasa abasakhulayo ekuphawulweni kwalo mkhankaso.
Indaba elapha ngokuthi iMDC sase sabona ukuthi abantwana vele yibo i-future of kusasa. Sase sithi vele siyenze iprogram leyi ukuthi umntana yibo basakhulayo abantwana vele ihope yabo is ama-elections engabuya bengaka register vele abasosiwini.
Bebekhona njalo labazali abagoqela unkosikazi Florence Motsi oyisakhamuzi semzini wemfakose.
Ngithi kuhle kakhulu ngoba siyabachiya endlini sina siyovota khona ngale bona besele. Yes, kungcono ukuthi sihambe lapho. sese vota ndawonye siva siva takazalela kuti nina vota nini hine NMP leyo kusasa tina sesimpeli sesikhamba tina bona iwa ama president akusasa
unkosikazi Motsi oleminyaka engamachumi ayisithupha lane yokuzalwa ukhuthaza abazali ukuba bachiyane lomkhuba wokuthiya abantu ababo emakhaya lapho besiya vota kanye lokuphatheka kwezombusazwe.
Kona basi bona abantu bana bedonsoka siba donsa kathesi ngoba sibona ukuthi okwabadala lokho yana haya kusakwenzi sebesu kubezela ngemuva so sifuna ukuthi sikambe phambili manje nxa singahamba lamadala bona ava 93 sikambelani so ukuthi sibafake endawonye so donsa kanye kanye haya baye basiya ngemuva dina sikamba phambili abantu abekaye behamba phambili.
Abe MDC bemukele ngenjabulo lumkhankaso osungulwe ngontanga ngokwabo ngoba kuyibo insika yentuthuko yesizwe njalo ukuphatheka kwabo kukhetho kungokungaletha inguquko kwezombusazwe elizweni. Inkokheli ye-MDCT ithethele lithuba ukwazisa amalungalo ngezomkhosi wamabandla ezombusazwe akhankasela uguqulwa kwezokuqhutshwa kokhetho elizweni owenera ozokwenzelwa e-Africa Unity Square ngolwesithathu. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Kuhlelo lwabasakhulayo ole the connection kusasa sixoxa ngomkhankaso okhuthaza abasakhulayo ukuthi bavote ngobunengi kukhetho luka 2018. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection kusasa lilami uNtungameli Nkomo. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi lilahlekelwe kakhulu ngokufa kukamgcinisihlalo walo esabelweni seMathebeleland North, umnumzana Thembi Nkosi Sibindi yena ubhubhe ngomgqibelo. USibindi ubhubhele esibhedlela seWange lapho agijinyiselwe khona ngemva kokubhewuka kwemota ayehamba ngayo duzane leCrossstate elubhekise eVictoria Falls. Unobhala ubona ngokuqoqwa kwenhlelo zalelibandla umnumzana Beniko Bebe uthi balahlekelwe ngumuntu obeyindoda emadodeni njalo uthi bakhala kanye lemuli yakosibindi.
Nxa sokuhambe abantu abanjengosibindi kutsho ukuthi ke hayi sesilahlekeleke kakhulu ikakhulu esigabeni seMandebeleni. Siphinde sithi njalo silahlekele kakhulu njengebandla le-MDC. Sikhale kakhulu lemuli yakosibindi, ilahlekele kakhulu ke yini imuli yakosibindi ngoba indoda le hayi ibitshengisele ukuthi indoda sibili ekade idonsa umsebenzi wesizwe ngendlela eqondile.
Ungamchaza njengomuntu obenjani uSibindi, kuyini eliza kukhumbula kakhulu ngaye?
Esingakukhumbula kakhulu ngithi indoda ekade isibindi njengebizo layo, njalo indoda ekade sinxa isukuma ikhuluma ibingayesabi. Ibikhuluma lokho okufaneleyo kufanele ukukhuluma ngaleso sikhathi. Njalo ube ngalandaba lokuthi ke ubekhuluma lo muntu onjani, ubekwazi ukuthi awabeke amazwi akhe abantu bezwe. Lanxa kuyukuthi ke kulala kungani kuyakhulunyiswa nakhona abantu bephakamisa amazwi, yena ubekwazi ukuthi alungisile izwi lakhe akubeke lokho okufanele akubeke, engasabi lutho, engaziki lutho, kodwa abeke inkulumo njengoba injalo. Ibiyindoda njalo elesikhathi sokuthi ilalele abanye abantu nxa kukhulunywa, ilalekile ukuthi ke into eyenzakala yenzakala njani, ifake ke imibono yayo andibana esenalela abanye abantu. Njalo ngathi ke ibiyindoda ekade siyibambile siyimathebeleni North Province, yokade uchairman imathebeleni North Province ubeyibambile kukhanya ukuthi hayi sibe sinethemba elokuthi ke hayi sizabuyela ku-2000 lapho ekade siyathola khona i-100%. Njalo ubekutsho lokho ezimisele ukuthi uzimisele ukusebenza ngamandla wonke ukuthi akwenekise lokho.
Lilolwazi yini lokuthi uzangcwatshwa nini njalo ngaphi?
yebo ngise Victoria Falls uzolongikhulumisana ke lezihloko zakhe ke kulokuvunyelana ukuthi uzancwatshwa esilobela emzini wakhe wakwabo isidumbu sizasuka eVictoria Falls sihambe vaya Bulawayo abese siyancwatshwa esilobela ngomgqibelo nalo obuyayo.
Umnumzana Bednigo Bebe ngumabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo ze-MDCT sixoxela ekobulawayo. Abasekeli bebandla leZANU-PF abangena kumakhulu lamhlanje batshengisele besithi bafuna oqoqa inhlelo zaleli bandla umnumzana Sevia Kasukuwere exotshwe ebandleni. Abanye abatshengiseleyo bebethwele ibhokisi lesidumbu belamabhakane alotshwe okuchotoza uKasukuwere. Omunye obechothozwa ngabatshengiselayo laba ngomgcini sihlalo wesigaba seMashonaland Central, umnumzana Dixon Mafios obikwa ebalekile ofisini yakhe ekuseni lapho kuqalisa lokhu kutshengisela. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma.
Well, abantu balelungelo lokucabanga indlela abacabanga ngayo. Kodwa enye into mele sinazolula ihlanganisweni layo ile ndlela eyokwenza izinto ngayo. And akumelanga siphambuke kuleyo ndlela sikule sizo okunye okutsha okuza sisethela esikuthi ngesilunga ama-presidents azawarongo futhi. Umuntu wonke unelungelo lakhe lapha eZimbabwe, njalo even nasemhlanganeni futhi abantu balamalungelo abo agcweleyo. Kodwa kunendlela ezafakwayo enza ukuthi nxa ungathuthuzekanga lokho kumele kuhambe ngendlela leyo. And mina ngokwami I hope ukuthi ngabe silandela khonokho ukwenza ukuthi kusasa singabi lama-problems sesibona lona ezizinto asizihambisanga kuhle.
Khonokho okwenzakalayo kungakutshengisa na ukubana kulobunzima ebandleni njalo kungaphazamisa ekhethweni?
Well, mina into engiyibonayo sibisibile kulona ebandleni lethu phakathi lapha bakhona abanye asebengenile phakathi bengenela isinqumo esisodwa kuphela esokuzobhidliza umhlangano bephakathi ngoba sokubonakela ukubana umhlangano wethu awubhidlizeki ungaphandle. So ngiloku kukholwa sibili ukuthi hhayi sesinabantu esihamba labo kodwa singahambisani labo emcabangweni bona bevele belenjongo zabo ezokubuya uzobhidliza umhlangano wethu. And ngiyakhuleka ukuthi ngabe abadala singahlala phansi masinyane sifake amakhanda ndawonye sikhiphe umthakabuloze engene emzini wethu ukwenzela ubana nxa ukhetho lubuya lukuyele usithole simile siqinile sibambene ngoba nxa kungena kubambana kunampumelela phakathi. This power akukusadingakala sokuthi sibambane sibe nyandanye andubana sizikhangela ke okwamavoti.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU-PF obexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Lokhu sikudabalunye umongameli Robert Mugabe usole ukutshengisela kwabasekeli bebandla leZANU-PF namuhla esithi akusizi ngalutho. Umgabe obesamukela izipho aziphiwe ngamalunga edalele parlamente ezibalisa inqola yokuhambisa i-wheelchair lewatshi. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana Nhlanhla Dube.
Kungakumangalisa lokho nxa ukungakulandeli okwenzakala kuZANU-PF kusukela kukhongresi yabo edlulayo. Ikhongresi okwathatha khona kwathiwa amandla wonke esephiwa umuntu oyedwa, umuntu lo kungumongameli engikhokheli webandla lakhe. iZANU-PF kathesi ithethwe umkhuhlane owodwa, umkhuhlane okuthiwa yi-succession. Badinga indlela, baphenda indlela ukuthi ngubani ozathatha intambo zobukhokheli bezanu-PF kusuka kuRobert Mugabe. Konke lokhu okwenzakalayo kungakwephuli, konke lokhu kungakumangalisi ukubale njengendlela yesiqhuphequphe sokudinga sokuncintisana sokugwenyana sokuhlukulana ukwenzela ukuthi omunye abe nguye ozaphuma enguye osemqoba ekuthini athathe isicoco sokuba umkhokheli wezalo i-PF. Akula eyenzakalayo ngaphandle bakhona lokho. Isikhathi sokuthi kutshintshwe umkhokheli wezalo i-PF
laba abatshengiselayo babikwa besithi kuxotshwe uKasukwere, umnumzana Jonathan Moyo labanye. Ubona ungani nxa bengaxotshwa laba alisoze lisala lixega ibandla leZANU PF?
Angithi wenza ukhanyela usithi mnabo waxotshwa laba ulibale ukuthi kumele ubuye lemvakalwane unanzeleli ukuthi bona labo ukuthatha mhlala baxotshwe umdlulo laba okuthiwa yibo abathina kuxotshwe umjuli wahlala kubuzana-ke ukuthi manje umjuli engaxotshwa iZANU PF ingasala ixa igandaka baphinda futhi kwathiwa yibo bendimanyalo ekuthiwa i-G40 akade kusithi kakuxotshwe uChris Mthwangwa akuxotshwe lawona la ama-emabhuthereni akade la uChris Mthwangwa ezihlaleni ezikhundleni ukwenzela ukuthi bona bathole ithuba mhlawumbe elokuthi bakhankasele ithuba lokuthi babe yibo abathatha ubukhokheli upresident Mkabe. Namhla sokutshintshile
umnumzana Nhlanhla Dube ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7.
Asithi bafuna ukukwenza ngeqiniso lonke, kakukenziwa lutho olutshengisa ukuthi abantu bakithi bangakhululeka ukuthi
umphathintambo obona ngohlelo lokukhumisana umlotha olwe-National Peace and Reconciliation, umnumzana Phelekezela Mphoko, uthi abantu abangelancwadi zokuzalwa ngesizathu sombhuqazo wegugurawundi bazaqala ukuziphiwa kuliviki ngurhulumente. Umphoko utshele iphephandaba le-Chronicle ukuthi uhulumende uza kupha njalo ama-death certificates labo abafelwa izihlobo kulumbhuqazwe. Wengeze wathi uhulumende uzaqala njalo ukuhlela kuhle amangcwaba ajikelwa khona abantu abanengi lebutho le-5th Brigade. Ukuhlaziya lolu daba sixhume owake waba ngomunye wabaphathintambo be-National Peace and Reconciliation, umnumzana Moses Mzila Ndlovu.
Asithi bafuna ukukwenza ngeqiniso lonke, kakukenziwa lutho olutshengisa ukuthi abantu bakithi bangakhululeka ukuthi bakhulume ngesiga lesi abasibonayo. Ngokwazi kwethu abantu bakithi bavele bethulile, bahlulukelwe and bazondile ngento eyenziwa yiZANU PF. Umphoko yimemba yeZANU PF, into le yenziwa yiZANU PF. Ukuthi umphoko ukuthi kuthatha ngapho ukuthi athathe icala elingaka alifake ezandleni zakhe ukuthi yena ngiyoza kunika ama-death certificate ekhokhela lolu hlelo lungaqondananga naye, uhlelo oluqondana ne-commission ye-National Peace and Reconciliation. Into yakuqala esingambuza yona ikuthi ubufakazi nxa beza kunika incwadi lezo ababufunayo ubufakazi bani, ngoba abantu laba izihlobo zethu ezabulayo egugurawundi eleziye zaqathayo esingazaziyo ukuthi zinga, akuzange kube lama-death certificate. Eyiyona nto emqoka lapho ukuthi nxa usuyanika umuntu incwadi etshengisa ukuthi nguye nalowo wazalwa nguzibanibani, kumele ukuthi xa engumntanakhe ahambe ephethe into kayise kumbe kanina atsho ukuthi mina ubaba wami wabulawa yigugurawundi. Nxa umphoko engasoze aphendula linto ukuthi ama-death certificate bafuna ukuthi bawaphe njengokubana kwenzakala ukuthi abantu babulawa ngabantu bezanu abegugurawundi, kubhalwe encwadini leyo bengakaniki lezi ncwadi zokuthi umuntu ungumntwana womuntu owabulawayo, kungazakali ukuthi wabulawa kuyini. Ngoba akukho emthethweni into abafuna ukuyenza kathesi ukuthi baphonge ukuyanika umuntu incwadi kungalabo ufakazi bokuthi umuntu lo uzalwa ngulowo muntu owafayo. And ngiyaphinda ukuthi into ekade iqakathekile lapho ukuthi batsho ukuthi abantu laba bazanikwa ama-death certificate yini, okuzabhalwa kuma-death certificate lawo okuyimbangela yokufa komuntu yikuphi.
Ungasuthiseka alubana luhanjiswe njani lolu hlelo?
Okokuqala, ngingasifiseka nxa kuyukuthi kakula muntu wezanu kulolu hlelo ngoba akwenzakala ukuthi umuntu owadala ulutho abe nguye ophambili ezameni ukuthi lulungise. Into yakuqala, that is why sasisuggest ukuthi kube le commission e-independent. Into engasifisisa ukuthi i-commission e-independent hayi commission ekhokhelwa ngabantu abafana lo Mphoko ngoba kathesi njengominista uzezifaka enguye umuntu ophambili kucommission kayikasebenzi kathesi kayila muntu umuntu owayekhethiwe uSiri Ntobeli obhubhayo. Kakula muntu esekukhundleni lesandla sefuna ukuthatha i-advantage kungaka-appointwa umuntu oqinisekileyo. Mina ngasifisiseka aluba kulo muntu owakhethwa ukuthi akhokhele i-commission le njalo ekhethwa ngendlela ekhanyayo lokho esingathi sina i-transparent way of appointment.
Umnumzana Moses Mzila Ndlovu wake waba ngumphathi ntambo ogatsha olubona ngohlelo lokukhumisana umlotha olwe-National Peace and Reconciliation. Live Talk namhla sixoxa ngokutshengisela kwabalandeli bezanu PF abathi kumele umnumzana Sevia Kasukwere axotshwe kuleli bandla. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Lay Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amasotsha kwele-Ethiopia aphathisa ekulwisaneni labalwa becatsha besi-Muslim abedlulisa amalawulo kwele-Somalia abe-Al-Shabaab abikwa esesuke esigabeni se-Somali ese-Galgudud okwenze abe-Shabaab laba bahluthuna indawo ye-Elbe namhlanje. Umkhokeli webandla lezombusazwe elama-conservatives obeyinhloko kahulumende kwele-Serbia usenqobe kukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe ngesilinganiso esikhulu ohle wathembisa ukuqinisa ubudlelwano lamazwe angentshonalanga kanye le-Russia. Kwezempila kahle lamhlanje sikhangela isinqumo somthethwandaba we-Western Cape High Court kwele South Africa osuphe imvumo yokuthi abantu abadala balime kanye lokusebenzisa imbanje emizini yabo. Sokulokwesabela ukuthi lo mkhuba ungahle ungene kuzinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Kanti ke abanye bathi sihle lesi sinqumo ngoba imbanje ziyelapha. Kuvika uBenedict Nhlapo ekwele South Africa.
Ngokusho kwesinqumo esethulwe umthethwandaba weWestern Cape High Court, izakhamizi sesilelungelo eligcweleyo lokulima ukugcina lokusebenzisa imbanje emizini yazo. Lesi sinqumo silandela indaba eziningi ezingene emthethwandaba kwele South Africa. Zilethwe yilabo abafuna kuvunyelwe ukusetshenziswa ngokusemthethweni kwembanje. Iningi labo yilabo abokholo lwesi-Rastafarian kanye lalabo abathi imbanje zilusizo kakhulu emkhuhlaneni efana lwemvukuzane lesithuthwane. Umthethwandaba uthi kwalela abantu kusebenzisa imbanje bezihlalele emizini yabo yikwephula ilungelo labo lokwenza abakufunayo sitha kungahlukumezi abanye abantu. Loba kunjalo okutholakala la ulazo imbanje ezitaladeni loba uzibhema kulokhu kulicala. Lesi sinqumo sesemukele ngezandla zombili labo abebevele befuna imvume yokusebenzisa imbanje ukwelapha. Amazwe anjengeMelika asevumela ukusetshenziswa kwembanje ukwelapha imikhuhlane egoqela imvukuzane. Kwele South Africa baningi abebelwela ukuvunyelwa ukuthi bayisebenzise ukwelapha umkhuhlane wemvukuzane kukoqela lamalunga edale lePhalamende. Isiphathamandla sebandla leDaha Party kwele South Africa umnumzana Jeremy Acton uthi bachaya umpululu ngalesi sinqumo.
We actually now can go home and plant our seed, and if the cops arrive tomorrow, our defense of private use.
Singahamba manje ezindlini zethu siyelima imbanje zethu. Nga amapholisa engafika efuna ukusibopha, sesilelungelo lokuzivikela ngitsho lasemthethwandaba. Imbanje zisipha impilo nempila kahle.
Omunye wabebelwela kusetshenziswa kwembanje lezi ngokusemthethweni, unkosikazi Michael Clark, uthi vele bekukwephulwa kwelungelo labo ukwalelwa ukusebenzisa imbanje.
Nobody has ever died from cannabis anywhere in the world. No death certificate has ever been signed with the...
Ayikho umuntu osowake wabulawa zimbanje emhlabeni jikelele. Ayikho incwadi yomufi eseyake yabhalwa ukuthi lo ubulewe zimbanje. Kulilungelo lami ukufaka emzimbeni wami yiloba yini engiyifunayo.
Ngakwelinye icele esizalwane seZimbabwe, unkosazana Ntando weNkosi Moyo, uthi sebesesabela ukuthi iningi labantwana beZimbabwe abakhulela kule South Africa bazakhula bezithola lula lezimbanje bese besebenzisa ngendlela ezingalunganga.
Indaba yokuthi South Africa ivumele imbanje izoba lomthelela omubi kumaZimbabwe akuleli lizwe, ngoba labo bazoyithatha bayidophe bazihlanyele lapha, baphinde bafuna ukuzidlulisa eboda bayezihlanyele ekhaya betheme khona ukuthi asoke baboshwe lapha.
Kuthi kungenzeka futhi kube lula ukuthi zigcine sezingena eZimbabwe lula njengoba zizabe sezicwele kwele South Africa, okungenza labangaguliyo abafuna nje ukuzibhema bazithole lula.
Le nto le ilomthelela omubi. Abantu basekhaya nabo basebezofunda imikhuba engayisiyo, bakula muntu ozobe njani ngoba vele imbanje bayasebezilima nabo sebelazi emajaradini nabo. So ukuzithwala bazise ekhaya ngoba kula muntu ozobasesha bazophuma lazo vele.
Ngakwelinye icele uDokotela Johan Klassen uthi lo banje bekhona bakholelwa ukuthi imbanje zingumuthi, kuningi okwenza zingalungeli umzimba.
From a medical point of view, it is extremely harmful. It's a psychoactive drug.
Kwezempilakahle imbanje ziyingozi, kanti ke ucwaningo lutshengisa ukuthi zibangela umkhuhlane wengqondo owenza umuntu acine engasazi ukuthi yini enelisa ukuyenza lalokho engenelisi ukukwenza.
Abezempilakahle bona abavumelani ngokuthi imbanje lezo ziyayilapha yini imvukuzane kumbe hatshi, kodwa ke abale mvukuzane kumbe izithuthwane bona bathi ilusizo kakhulu, ngakho amazwe onke kufanele avumele ukusetshenziswa kwayo ngabalale imkhuhlane. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu leHighlanders liqale kuhle kakhulu kwimidlalo yalo yePremier Soccer League izolo. Kubika uJoseph Njanji.
Leli nani lingaphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lelanyakenye lapho kwahlohlwa khona amagoli angamachumi amabili lambili 22 ngeviki lokuqala lemidlalo ye-PSL. Ngeviki lokuqala nyakenye akula midlalo ephele kungahlohlwananga, kodwa lonyaka imidlalo emine iphele zingujikilobhanqa kungela qembu elenelisayo ukulitshayela emambuleni. Nyakenye kule qembu elilodwa elinqobe ngemva kokuhlohla kanye kusithi amanye ayehlohla kabili loba kathathu, njalo akula qembu elahlohla ukwedlula kathathu. Lo nyaka ke kube lamaqembu amathathu anqobe nge-1 kanya, njalo lawa ngabalisa ele-ZPC Karibhalu na elitshayele Homine ngomgqibelo, elengezi Platinum elitshayele Black Rhinos ngomgqibelo njalo, kanye lele-FC Platinum elinqobe ele-Dynamos ngesonto. Abe mabili kuphela amaqembu anqobe ngemiklomelo emibili kusiya phezulu, njalo lawa ngabalisa ele-Highlanders lona elitshayele Bulawayo City nge-2-0 ngesonto, kanye lele-Chickenini elibhaxabule le-Bantu Rovers nge-5 kanya ngomgqibelo. Ekhuluma ngemva komdlalo wabo leqembu Highlanders umqeqetshi weBulawayo City uMandla Mpofu uthe akulahlwambeleko ngokufelwa, njalo bakhangelele ukudlala kuhle kumidlalo yabo elandelayo.
Ngibona sidlale kuhle kunganani nje siwasweni lapha ama-points athe siwafuna, sidlale kuhle njenge-team but siyaphambili, ngibona sizalungisisa badinge nje hayi abafana bangelile badlala, ngibona ngani bonke bayenze kuhle kweli phutha nje asatholanga ama-points of 3 but sizalungisisa sisiya e-team.
Iqembu leChickenini ilo lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo ngoba lihlohle kahlanu, ukuthi ngemva kwaloku leqembu leHighlanders lona elihlohle kabili. Endaweni yesithathu kulamaqembu amathathu alingene ngemiklomelo langamagoli, njalo la ngabalisa elenkezi Platinum Stars, ele-FC Platinum kanye lele-ZPC Kariba. Kusukela kundawo yesithupha kusiya kundawo ye-13 kuhlezi amaqembu alomklomelo owodwa ngemva kokuba ngutshikilobhanqa emidlalweni abephatheke kiyo. Lawa maqembu ngabalisa ele-Capes United, ele-Shapani Mine, ele-Chapungu, ele-Triangle, ele-Harare City, ele-Yada, ele-Cholocho kanye lele-Wange. amaqembu angakatholi ngitsho lodwa umklomelo ngabalisayele Black Rhinos, ele Dynamos kanye lele Hawmine wona ahlohlwe kanye. Kuthi elisendaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane ngelebulawayo City elihlohlwe kabili. Iqembu elijeke amanye engalaneni ngelebantu Rovers lona elihlohlwe kahla.
Siyabonga jahalezani solivalelisayo ngutungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.